sendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 namhlanje ngolwesibili ekuseni ku 28 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje udubo lokusilela kwamafutha ezimota obeselu inhlala yenza solufikile kusibanga isibi, abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo.
Ngike ngathi ngisedwendwe samafutha ngiselela eHarare. Nginazelela ukuthi omnye ubaba ubesedwendweni for almost like hour besiyaphela 40 times. Besitsho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali esilayo.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sizacwayisisa ukuba umnumzana Premo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa uDetective Captain Majie ngabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela.
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso esho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba kasikatholi kwi-statement esingabi sina i-statement esingabe sikhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisa wakhe mina bengamazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota osoluyinhlala yenza solufike kusibanga esibi, abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo. Lokho kwenzakala intengo yamafutha seyakhwezwa njalo kumaviki amabili edluleyo. UChris Gande weStudio 7 ubuze umkhokheli wenhlanganiso yeMotor Industry Association of Zimbabwe, umnumzana Bednego Bebe, ukuthi kambe kungabe kusenzakalani ngalolu daba.
Ngibona ngani amafutha ukuthi alunge kuyafanele ukuthi kuqale kufunde ezinye zolizo kuqala, ngoba kuvele abantu sebezele kujayele ukuthi inhlala yenza akusola nto esibethusa, ngoba bazi ukuthi nxa ufuna amafutha kufanele uzame ukudinga kuphela ukuthi lapho ungathola khona udwendwe olungani lufitshane kulelinye ukuthi ukusilayina-ke na ukuthola amafutha. Lokho sokuyinhlala yenza into esesiyijayele.
Yona intengo ke abantu bayenelisa yini ukuthenga amafutha, ngoba sike sezwa abanye besithi abasayenelisi ukuthenga yona ihafu nje.
Ngike ngathi ngisedwendwe samafutha ngilisikelela ukuyaHarare. Nginazelela ukuthi omnye ubaba ubesedwendweni for almost like an hour besiyaphela i-40 times. Besitsho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali edlayo. Sokulokuima yikuthi nje umuntu angavela jayele ukuhamba ngemota, kuba nzima ukuthi athi amafutha asedlula abesefaka imota kungakade emtoko, ngoba kangujayelanga. Kuvele sokulobunzima abantu sebehamba ngama-fuel okuthiwa ngesilungu imota iyali-m kodwa ngenxa yokuthi uvele ujani uhamba angabona silayita ahamba ayephele i-4 liters, 5 liters ahambe njalo, angabona silayita lapha okushotela khona imali nje mhlawumbe bayapaka abanye khonapho bemelele ukuthi azathola imali yokuthi athele futhi ngelila. Abantu bakithi sebejayele nje ukuthi kona laba nabantu osiphila nzima njalo bazimisele ukuphila nzima.
Khona emkambo wensitha e-black market iyatholakala na injalo yimalini ilitha elilodwa?
Kathesi-ke osekusenzakala ukuthi i-black market kayisekho kulaba abathengisa ngemali yabo lesi-RSS. I-black market ikhuphisa abafana-ke kulezindawo ezizama ezithela amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. So abafana kukhanya ngani bayahamba-ke bayethenga amafutha kulabo abethengisa nga-RSS bese besiyakuma ngale behlise kancane kulabo ababethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe.
Lo mnumzana Bednego Bebe, umkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Association of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo.
Kusukela namhla kusiyafika ngolesihlanu sizalethulela udaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe. Lalelani esizazilethulela khona emsakazweni weStudio 7 kusukela ngopha 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 1380 laku 15460 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook ukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa ludaba lolu nsuku zonke kuStudio 7.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sisaxwayisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa uDetective Captain Maje engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela. Umoyo wadutshulwa ngemva kokuba amapholisa edubulane labane ababalisa uDube, uBongani Moyo, uMongameli Mpofu nomunye okuthiwa nguRonnie ongazeswanga isibongo sakhe. Imizamo yokukhuluma lesigodlo somele weZimbabwe khona leSouth Africa yehlule. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina ngokuzwa kwethu ukuthi lo muntu okuthiwa ubulele iphoyisa uyisizalwane seZimbabwe. Kodwa-ke u-ambasada uthi yena usaphenisisa ukuthi engabe isizalwane saseZimbabwe na. Ukuphenisisa kwakhe ufisa ukuthi abone incwadi ezikhomba lokho ukuthi uzalwa eZimbabwe. Kodwa ngisiyakwazi phela ukuthi abantu abaningi bahleli khona etiketi abangenazo izithupha. Abanye vele babuya bengenamapassport, kodwa umuntu abe vele sazakali ukuthi yena ngiwangabo.
Sike sezwa eminye njalo imbiko ethi yena lo okubulala ipolisa engala.
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso etsho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba akasikatholi i-statement esikhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisha wakhe mina bengamazi, lo engibone u-circulator yilawo. Ngoba esikwaziyo thina ukuthi waboshwa, nakuyukuthi kukhona okuba okwenzekile ejele, amapholisa somele akhiphe i-statement asho ukuthi eqinisweni yebo ubaba ubhuti lowo usedlulile emhlabeni kumbe kazilanga emhlabeni. Njalo futhi siyabe sifuna ukwazi emhlabeni kwenzakaleni, ngoba nti nxa kuyukuthi usetheswa icala kumele uma uyebingelela umantu uyekhulumisana laye ugcinwe ngamapholisa, ngoba amaphosa abekukhiphe emphakathini ekukhiphe izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi umphakathi uphethe, nokuthi lawe otheswa icala uthethwe uphephe emphakathini, ukwenzela ukuthi icala lakho lithethwe ngendlela eqondileyo kuze kubonakale ukuthi kambe leli calo letheswayo kuleqiniso kumba kusoqiniso.
Khona elokishini le-Deep Sploot lapho esizwa kuthiwa khona bekulo msindo kulandela khona okukubulawa kwepolisa, kunjani ngokuzwa kwenu?
Besizwe kuthiwa namhla kuzaba nomhlangano. Kasi laqinisa ukuthi lo mhlangano wenzekile, kasi asikezwa lutho ukuthi uhamba njani. Kodwa okukhona ukuthi abantu bahlalele evalweni njalo bethuselwa. Sibonile futhi ku-circulate ukuthi uminista wamapholisa ubaba uBhekicele ukhiphe i-statement esithi uyaphikisana lalokho okubizwa kuthiwa i-total shutdown e-Dixnot. Okusupha kakhulu ukuthi sekukhanya ukuthi wonke umuntu ongenancwadi zokuba semthethweni uyisidangi, kanti kayisinko. Abantu kunzima ukuthi bathole izincwadi esemthethweni. Siyakhumbula ukuthi abantu abathola izincwadi esemthethweni ngabantu abafika before 2010 bathola lokho esibiza sithi ngama-special permit. Labo abafike ngemuva bayasebenza, abanye bakhona abaningi babo kodwa abanazo lezo zincwadi. Abanye bayahamba besiya renewa ama-aslam document abo, bafike laphana baba-reject. Bonke labo bantu ngabantu abasebenzayo. Nxa sekudingwa ngesikhathi kubulewe iphoyisa kumbe kube lobugebengu sokudingwa abangelazincwadi, sibona ngani sokuyinkuthi ngoba senzini to criminalize the war migrant community thina esingahambisani lakho.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe community in South Africa, obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Hello umandla
Boromsikana amavuko umthwakazo omuhle okhulumayo nguMike Hobe liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela impilo yomculi owaba lodumo, ingoma zakhe sijabulelwa ngumuntu wonke hathi eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanyamazwe, uMoyi uOliver Mthukudzi yena obhubhe ngomnyaka odluleyo. Yiziphi ingoma ezikukhumbuza uTuku? Sihlaza imbali yempilo yakhe ukuthi yathinta njani abaculi abasachathulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthakazo muhle, Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lelami uMike Hobe ngo 8 p.m.
Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezingomaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Izilwane eduzane ledolobho leVictoria Falls sezibulele inkomo ezingamachumi amathathu lanhlanu kanye lembuzi labomabhemu kumaward amabili kusukela ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zithi ezinye izilwane zilamakhola entanyeni okutshengisa ukuthi ziyabe zibaleke lapho ezigcinwa khona. Imizi ethintekileyo ngeyemonde, emvuthu, endlovu, empumelelo, edidobe, lechikandakubi. Umlisa umnumzana Jaheli Duna Ndlovu usecele uhulumende ukuthi angenele kulolu daba ahlenge izakhamizi. Abachayeli bemota zohlobo lwe-Honda Fit abathathu abetheswa icala lokuthathela abantu impahla zabo behlomile ngezibhamu edolobheni lakoBulawayo sebebanjiwe. Abathathu laba abemakhandeni leCowdrey Park ngomnumzana Innocent Dube, Handsome Ncube loHonest Maseko baleminyaka engu-21, 22 le-23 beyatheswa icala lokuthathela abantu abadinga imota zokuhambisa ama-cellphone, imali, impahla zokugqoka lokuningi-ningi ngemva kokubavizela kokuba driver bebase kwenye indawo lapho abafika bebathathele khona. Batshengisiwe ke ubabizwa labo ababathathelayo impahla zabo babaqamba ukuthi ngempela yibo. Sithanda ukuxolisa ke kubalaleli bethu abake besilandele ke kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele lapho esijayele ukulive streama khona ukuthi lamhlanje imitshina yethu ayisebenzi kuhle. Kodwa ke lisixhaseke kusasa, sithemba konke kuyabe sokulungile njalo lingasilandela ke emsakazweni weradio. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7. Igama lami nguSiphosisi Majazi umsereyali ndamkhonto ngilinde ngiyolanda ezamakheshiya kumfula ivanada. Sithi sihlutshwa yindlala sibaleke size emazweni sikhuselekiwe. Nanku ke manje kunzima kuyagijinya ediphsluthi abantu isiphansi phezulu ngomuntu oyedwa owenze nje ukukhohlakala. Abadala bengicela ukuthi please kunyelikhuze abantwana. Ngoba manje kuyindlala kunje kuphilwa ngokuthi sibe sithenga khona lokho okungamachukela sikuhambise ekhaya abantu bekwazi ukuphila. Manje sesiphila sigijima njalo sebenento ebambekayo ukuthi abasasifuni ngesizathu esinje kunofakazi. Kanti ke vele kunenzondo ebivele ikhona noma nje ibithule isibhobozwa ikuba ngathi mhlawumbe vele yiphezu kwalento eyenzekile. Kodwa ke nabazali bezama ukuthi mhlawumbe bekwazi ukutshela ingane ukuthi lokhu into enje ingenziwa iyinto embi. Nginomfowethu oboshiwe sepolice station. siqala sihole inhlamba ukuze sivunyele ukuthi singene phakathi kwesinye isikhathi nixotshwe nihlale lihlale ngaphandle lize lizwelwe ngaleso sikhathi saba wafuna sona so please lento ibuhlungu kakhulu ngiyacela ngiyabonga
okhuluma njalo ngithakani mhlaba ngisegoli mina ngicela kakhulukazi istudio 7 zami mhlawumbe ukuthi isabalalise lo mlayezo kakhulukazi kubafowethu abaseZimbabwe abahlala kule South Africa kakhulukazi ake mhle ngibeke cucace kakhulukazi kubafowethu amandebele kakhulu namakhala bafowethu lakwazi ukuthi leli lizwe siphila nzima bafowethu into esiyenzakele la nabafowethu asebe esuke benza umonakalo madoda siyithandi sicela ukuthi lani lonke madoda elikuzulele likubonileyo lapha kuma social media lokho kwenziwa ngabafowethu sicela ukuthi lingakwenzi besicela futhi nabaholi bakithi besenze besukume bephakame beke noma ngabe yimeeting impela eqoqa isizwe sakithi ukuthi abantu bakithi bezama ukuthi betshelwe boboniswe ngento le yokudlwangudlwa ngenziwa ngabantu bakithi isizwe sakithi siyesilegama elibi eSouth Africa noma yini emoshakalwa simoshe ngomaZimbabwe noma yini eyenza simoshe ngomaZimbabwe ngoba ungananzelela icrime eningi ikhozwa ngabafowethu abohlangothini lakithi emathebheleleni angaze ngizokuthiwa umshona useyenze lokhu nalokhu hayi cha bafowethu asingayenzina ngathi sizingane isicelo leso
salibonani umsakazi womhle mina ibizo la muntu odana ndlovu ngiyenkabeni senkaya
egonya
ngiyenkaya egonya ngokuhlala ngilapha egoli esiphilele ukusebenzela wona indlala njengathi nesakhula ukuthi mhlawumbe uthi nawe mhlawumbe unento uyi-achieve uyi-develop elifini yakho ayikho into ongayenza nje so ukuphilela indlala nje kuye futhi sithi silapha egoli sibe siyahlukunyezwa abantu beZimbabwe baphathwa njengezigqila kabuhlungu njani and lo mpresident weZimbabwe othiwa uMangwagwa wakhona lo ngabe uyakubona ukuthi sihlupheka kanjani ngabe uyawuchiya la umbuso lethi hayi alike lithatha abanye lani like lizame liqhubekele phambili kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukukhangela isiso sakhe ekhohlwe ngabantu abahluphekayo elizweni ngabe kuthiwa mhlawumbe azi le nto ile momubi lo muntu lo into ethiwa yizanu into esingasayifuniyo nje
sarbani basakazi be-studio 7 ngokuzalwa mphuma enkaya kosikhokokhova kodwa ngokusebenza kwamanje lapha eJohannesburg eSouth Africa ikakhulu ekhaya ngikubeke nje kucaca ukuthi ma ungasapoti izanu PF ukudla awukutholi bathi kumele ubele ikhadi laleyo hlanganiso yeZanu PF iconstitution ayisho ukuthi ufanele uforce ukuthi usupporte le bibandla bazobe beyanabo namele bebuzwa bona bezanu bethe akulanto enjalo but bagqugquzela ukuthi abantu bakwenze lokuze i-freedom of choice ngesilungu asinayo sihlale nje sifunde singabantu abacindezelwayo kuphela
la endlala ikhona sibele eZimbabwe la mina nje ngayibona ngo-December but yeish ingakubona ekhaya akukho kuhle kakhulu umnankakho abayasutha but banika abantu amavele bethi yinto abantu abayiholisayo into engadlekiyo sihlobo sami into engadlekiyo noma ungazuhamba uyayidayisa imfe sibe nalo imfe straight lokuthi nxa ungazukuthi sitshala sakhona sebe simnyama nje ukuze mfise ukuthi ngalobana kwesinye isikhathi ngalobana mbumnankakho leyo yakuthathe kulokho kulo kwinto kupha abantu ake ngomnankagolo siwengalaba abantu angikwazi ukuthi uNkulunkulu uzabathatha zokutheni hhayi eZimbabwe sizohlupheka mpela sazi ukuthi sizohlupheka kuze kuye kuma kuphi
igama lami ngingowayizimeni wakampofu ngisola indlela abaphathana ngayo bengabantu bemende ngokungazwani kwabo lokungabonisani ngasolinye ekuthuthukiseni umnotho welizwe leZimbabwe babe sebebambana le-opposition party eyiyo enkulu ebalandela i-MDC Alliance babe sebehlanganisa umqondo babona ukuthi izwe bangalisiza kanjani ukuthi abantu bathole ukudla abantwana baye ezikolweni bafunde ezitolo kakusela mpuphu indlala sizalele izalukazi ziyakhala kambe abangakwanisi ukuziselela labantwana abancane kanti jona abanye begcwele emazweni ngenxa yomumo welizwe manje izwe abantu bakuphila bethini ngiyabonga yimi uWise Man from eLwagwelu
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngizaphinda njalo inomba kulithatha leli ithuba ukuxolisa njalo ukuthi lapho esandise khona ku live stream akukhasi lethu le Facebook VOA Indebele asenelisanga ukwenza njalo namuhla ngoba imichina yethu ingalunganga, kodwa lisixhase nje kwezinye insuku wonke kuyabe kulungile. Yesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Igqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Kenneth Starr uthi abantu yibo okufanele bezikhethele ukuthi umongameli Donald Trump abe ngumkhokheli welizwe kumbe hayi, njengalokho okwenzakala ngokhetho kulokuthi ibandla lamademokrats lizame ukumkhupha embusweni ngohlelo lwe-impeachment khona kungelabufakazi obuqinileyo. Umnumzana ngekho ngefanelo elufananisa lesihogo kanye lempi. Abadingisisa ngembangela yokuwa kwendiza mchina yohlobo lwe-helicopter eCalifornia ebulele owayengumdlali we-basketball uCobe Bryant lendodakazi yakhe uGiana labanye ngesonto bathi umtshayeli uzame ukuyiphaphisela phezulu evika iyezi okubangele ukuthi iyewela ezintabeni. Ngesikhathi besiya lapho uGiana obekumele ayidlala khona umdlalo we-basketball. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani ngokuthonisiswa kukamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka.
Into eyenzakalayo lapha eAmerika sonke siyikhangele. Kodwa-ke kakhulu futhi nxa siyikhangela siphinde sibuyisele njalo isikhathi emuva ukwenzela ukuthi sithi ukucabangisisa kahle ukwenzela ukuthi sibe lama-answers angcono. Before kuzofika ama-elections la yiyo ayenza uTrump ukuthi azabe ngu-president, ziningi izinto abalelwa kizo ezazifanele ukuthi ngabe zamenza waluza. Kodwa-ke sabona futhi ebeqhubekela phambili esiyanqoba esiyanqoba kuma-elections. So mina lokhu okwenzakalayo kathesi ngendlela abatshengisela ngayo isapoti abaseluhlwini lwakhe, ngibona ngathi uTrump still noma kungaze kuyiwa kuma-elections ngakwehlulile ukuthi impeachment le iphumelele, still kuma-elections uzafika aphumelele.
Kungani elokhu ethola usekelo lanxa kuthutsha nje okunye okungani engabe waphambanisa?
Izinto ezingenza ukuthi balokhu beqhubekela phambili benikeza usekelo ukuthi kulezi zathu eziningi. Esokuqala kakhulu engingasibala ukuthi ukuthi umuntu ongumongameli noma abantu abayazitshela ukuthi yibo bamkhethayo bamfaka ukuthi abe kuleso situla akiso nxa ephuma nge-impeachment kuyinto eyangisayo kakhulu, njalo yinto eyalizakhipha ama-marks amaningi. Yingakho bezama ngakho koko kusemandleni ukuthi bamprotekte uTrump ukuthi engaze ephume, njalo ungaluzisi ibandla lakhe ama-points ukuthi baqhubekele phambili belibandla elibambeneyo noma nje kungabe bekunye bekukhanya. Baningi abakubonayo, bakhona abanye engilokuxoxisana nabo ngisiza ukuthi inkulumo bayayibona ukuthi lapho umongameli uTrump wenza into engalunganga. Kodwa-ke ngesizathu sokuthi bona abafuni ukuzehlisa isithunzi sabo entweni yabo abayenzayo, yikho beqhubekela bemnikeza usekelo. Njalo kodwa-ke abanye sikhumbule ukuthi uTrump ukungena kwakhe laphana wangena kakhulu ngathi ngama-primary elections. So kunkwana kulenanisayiglendana bakhona abanye abaningi abakhangelele ukuthi ziningi izinto abazibhenefithayo ngokuthi uTrump abe ngokukhona kwakhe khonokwana. Ngendlela imithetho yakhe athe efika wayifaka eminye esapota kakhulu izikhulu zakwele Melika, yikho sekuyenza kakhulu ukuthi uTrump elokhu eqhubekela phambili lokhu esasekhona.
Ye, ngezinye indlela singathi isimo sakhe kuyini ngayo okwenza abe lokhu elosekelo?
Into eyenza ukuthi uTrump aqhubekele phambili elokhu elosekelo kungenxa yokuthi abanye bathanda nje indlela akhuluma ngayo, akhuluma ngayo engathayi inja efihla umphini. Ngumuntu othi nxa ekhuluma akhulume nje into ayibeke njengokuba injalo. Kodwa-ke okunye kunkwana ukuthi babona ukuthi indlela akhuluma ngayo ukuthi ufuna ukuthi abuyisele ugqozi lwe-America back to ebantwini base-America. Baningi kakhulu abakuthandayo kunkwana, njalo baningi kakhulu abakwesekayo kunkwana. So ezinye izinto noma ngabe uyona sebengazibekhangela ukuthi, kodwa-ke nxa simkhangela yena ikuyini akukhulumayo, ulimi lwakhe ulisebenzisa ngendlela eyenza ukuthi abantu laba abayibo abamesekelayo bamthande.
Lo umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani sixoxelaye ekhona le eBrithani. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Yesizwe umculo kazintsha ziyamluma ijaha lecholocho elicola lisegoli uthi singamandebele. Yebogelo umculo kaZinja ziyamluma esithi singamandebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota oseluyinhlala yenza solufike kusibanga isibi elizweni. Abanye abatshayeli balala endwendweni. Isigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa sithi silokhu sidingisisa ukuba uMnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye wabulala ipholisa eSouth Africa engabe isizalwane seZimbabwe ngempela. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.